Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 27 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyabonga amaqula azobheka ukhetho, amanye awo avela emazweni e-BRICS. Ngiyalithembisa zinkokheli ukuthi konke sekwenziwe okuzakwenza ukuthi lolu khetho lube lukhululekileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe senze konke okusemandleni akhe ukuze ukhetho lwangomvulo lube ngolukhululekileyo.
Sile campaign ethile sithi the Chivolution campaign, lapho esisebenzisa khona i-red card campaign ukuhlolisisa abakhokheli bembuso welizwe mayelano ngokuhlonipha kwabo amalungelo abesifazane. Kure-red card campaign sithi inkokheli ephambukayo sinika i-red card.
Abesifazane abomkhankaso we-Chivolution sebephawule omunye njalo umkhankaso ophansi kwesihloko esithi the hashtag red card. Kuwoza Friday lamhlanje sikhangela ingoma ezisetshenziswa ngamabandla atshiyeneyo ukukhankasela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe senze konke okusemandleni akhe ukuze ukhetho lwangomvulo lube ngolukhululekileyo njalo olungeladlakela. Umnangagwa wethule amazwi la kunkokheli zamazwe e-Afrika lezamazwe enhlanganiso ye-BRICS eJohannesburg kwele South Africa namuhla. Kubika uBenedict Nhlapo.
Esethule inkulumo yakhe emhlanganweni lo ongenwe izinkokheli zamazwe abenguswe inhlanganiso ye-BRICS, umongameli Mnangagwa uthe lobanje eZimbabwe ibhekane lokhetho ngomvulo kubona kuqakathekile ukuthi aze kulo mhlangano azokwabelana lezinye inkokheli amacebo entuthuko. Kuba phesiqiniseko esithi ukhetho lweZimbabwe luzakhulisa ukuhlonitshwa kwentando kaZulu, kanti ke luzalandela imithetho yezokhetho ethulwa inhlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
I think the observer missions, including some from BRICS countries, which have been...
Ngiyabonga amaqula azobheka ukhetho, amanye awo avela emazweni e-BRICS. Wona emukele unxuso lwethu ukuzosincedisa kulolu khetho oluqakathekileyo. Ngiyalithembisa zinkokheli ukuthi konke sekwenziwe okuzakwenza ukuthi lolu khetho lube ngolukhululekileyo.
Esekhuluma kunxuso kweZimbabwe emhlanganweni wamazwe e-BRICS, umongameli Mnangagwa uthe Zimbabwe iqakathekisa kakhulu inhlanganiso ye-BRICS, wathi inhlanganiso engasiza kakhulu eleZimbabwe kwezentuthuko. Uthe njalo maningi amathuba amabhizimusi eZimbabwe avulekileyo kulabo abafuna ukusungula amabhizimusi. Kodwa-ke ngesikhathi uMnumzana Mnangagwa esethula inkulumo yakhe kunkokheli zamazwe, ezinye izalwane zeZimbabwe bezise-consulate eJohannesburg ndawonye nenhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum ebisiyakwethula umbiko otshengisa ukuthi kuningi okusafuze kulungiswe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Umunye walaba unobhalo webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena ngokuthi ubufakazi obugoqela kwethuselwa abantu nokungasebenzi kuhle kwenkomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukhombisa ukuthi lolu khetho ngeke lube olukhululekileyo.
Asipholisa ukhetho luzabe lukhululekile ngendaba zokuthi amabandla aphikisayo akhala kakhulu ngendaba ye-voters roll, akhale futhi ngendaba ye-ballot paper.
Ngokutsho kombiko wenhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum obhalwe ngemva kokuba amalunga alinhlanganiso eye aqapha amalungiselelo okhetho eZimbabwe, abantu bayethuselwa kwezinye indawo kulamasotsha okuthiwa azoxhasa ezokulima, kanti ukusebenza ungaphumeli obala kwekomishini yezokhetho i-ZEC sekuthiye ulokuthandabuza ukuthi ngabe ukhetho luzaba ngolukhulekileyo na. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Abesifazane abaphatheke emikhankasweni ehlukeneyo elizweni ngaphansi kwesihloko esithi Shivolution baphawule omunye njalo umkhankaso olesihloko esithi The Hashtag Red Card ngenjongo yokulwisana lemikhakha yonke esetshenziswa ukuhlukumeza omama, kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bethule umkhankaso wabo emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe eMedia Center oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development.
Siyaxolisa zihlobo zami, imishinikazi yethu lapha ungani ya freezer kodwa kuyachisa ngapha, ngazi ukuthi kuhamba kanjani, kodwa ke sizaqhubeka ngezindaba ezosuku. Omanjinela bethu bayabamba-bamba ke lapho bayazama ukuyilungisa limichina, ke sibone mhlawumbe sokungcono. Ngilusizi zihlobo zami, imchina amakhompyutha wonke sefrizile lapha, ngazi ukuthi kuhamba kanjani kodwa itathele izindaba yethu ke lapho uMavis Gama ubevika ngomkhankaso wabeShivolution abalwisana layo yonke imikhakha yokuhlukumeza abesifazana. Kambe lizakhumbula ukubana ngomvulo kuyahanjwa ke kukhetho, kuyavotwa, livotela amakhansila, livotela amalunga edale lephalamende, libuye livotele njalo umongameli welizwe. Kambe selilimelele na lelo langa? Abaningi engike ngakhuluma labo bathi hayi, sesilungiselele. Osokusele ikuthi siye layina, siye ngena endwendweni nje. Ngomvulo sivotele esibavotelayo, sesizabona ke ngemva kwalokho ukubana ngubani oyabe enqobile. Ubaba uMnangagwa abezanu PF bathi hayi, kasilakho ukuthandabuza ukubana sizanqoba. Kwelinye icele ubaba uNelson Chamisa OAMDC Alliance laye uthi cha, bayazikhohlisa abe Zanu PF, uthuza nqoba ngokungabuzwayo uChamisa. Kuzothi ke abanye laba uMakhube laye ngale abakhe abakathokozani Khube OAMDCT bathi hayi, kusukela ngomvulo ilizwe liyabe selilo mongameli wesifazane owakuqala. Asazike zihlobo zami ukubana abaqinisileyo khonapho ngobani. Sizayicela isivuthiwe, iyavuthwa nje ngomvulo, sizabona ukubana kuhamba kanjani. Nansi isaziso siza lethulela sona njalo kumzuzu elandelayo ngokuya kohlelo alubana imshinikazi yethu ithe yasebenza kuhle. Kodwa kuqala ngomvulo, njengoba kulilanga lokhetho nje, siza kwengezelela isikhathi sethu sokusakaza. Kuqala ngomvulo siyabe sesisakaza, lizakhumbula zikhona ezakusihlwa njengamanje nje esiqala ngo-7 o'clock ziye phela ngo-8, kusuke ngo-8 ke kube yi-live talk iphele ngo-9. Zikhona ezekuseni kusukela ngo-6 o'clock kuye ziye phela ngo-7 kusekuseni lapho. Kodwa kuqala ngomvulo ziyabe zilokhu zikhona lezo, kodwa sizalethulela njalo ezinye kusukela ngo 2 o'clock emini libalele ziyephela ngo 5 o'clock. Lezo ke ziza zibuya kini zingamahola amathathu 3 hours zisukela ke ku 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Imishina yethu bathi isilungile. Lamhlanje abebandla leMthwakazi Republic Party babike ukubana sebesungule idale labo lePhalamende lobanje amapholisa ebavimbe ukwenzela ukukwenzela ebulawayo City Hall lokho ngolwesithathu. UAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eBulawayo Media Center lamhlanje, umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthe idale labo lePhalamende baliqale ngokusemthethweni ngolwesithathu.
Mhla ka 25 ngemva kokuba amapholisa esemise umcimbi wethela sithole, senelisa ukuyalontsha iMthwakazi Parliament at a private place esakwanisa khona lokwenzisa ama-members of parliament ethu izifungo ukuthi batsho ukuthi ngempela bazosebenzela uMthwakazi njengoba abantu sebebanika amandla ukuthi babamele.
Umsekeli kaMoyo uNkosazana Prezia Ngulube ugcizelele ethi bathethe leli nyathela ngenhloso yokusiza uMthwakazi.
Iparliament le isikhangelele ukuthi izasebenzela abantu bakoBulawayo, abantu bakoMthwakazi, njengoba nje abantu sebengenile abazimiseleyo ukusebenzela abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Wisdom Mkhwananzi uthi okwenziwe yiMthwakazi Republic Party ngumqondo omuhle.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu wenziwe libandla lele MRP, although besingalizwisise ukuqaliseni, but ngendlela asebenze ngayo batshengisa ngokukhulu ukuzikhandla ubana bazosebenzela abantu njalo bafisa ukusikhulula lokusisebenzela.
Unduna uMdladlandiweni laye uchaze ukuba uyalisekela inyathela leMthwakazi Republic Party ngoba kulilungelo labo ukuba bazibuse. Sekusele amalanga amathathu ukuba kuyiwe ekhethweni ukuthi abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. AbeZek labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ukuba konke kuhamba kuhle ngalolu khetho. Ibandla leMthwakazi Republic Party ngelinye lamabandla elilamalunga ancintisa kukhetho lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Olwela amalungelo oluntu uNkosazana Jane Williams isekhudaze uZulu weGwanda ukuthi avotele impilo engcono ngoba uhulumende weZANU-PF ehlulekile ukuthuthukisa impilo yesizalwane zeZimbabwe eminyakeni yonke le edluleyo. Kubika uAlbert Ncube.
UNkosazana Jenny Williams ebephawula nge-situation room eza kwamukela konke okuphathelane lokhetho mhla kuvotwa, njalo ukuthi kulabantu abazazoqapha ukhetho ukuze bancedise lapho abenelisa khona. UNkosazana Williams uthi uZulu kumele athathe ithuba lokuvota leli ukuguqula impilo yakhe.
Sifisa iZimbabwe engani ingcono okudlula leyo ekhona. Sifisa iGwande engcono okudlula leyo ekhona. Hayi. Indlela idevelopment ifuna ukulethwa njani? Kumele ilethwa nge-devolution.
UNkosikazi Marilyn Spanda wenhlanganiso elisana lenkohlakalo eTransparency International of Zimbabwe uthi ukukhonona okukhona ngekomishini yezokhetho kulakho kudala inkulumo.
Nansika kula Transparency izinto azikho soba angithi maybe nxa i-voters roll yayimele iphume ayisanjani, indlela ephuma ngayo ayihambelani nokuthi yayimele iphume njani ngokomthetho angithi abantu sebesola angithi nxa abantu besola kuba lokuthi ungathini ukuthi ama-elections lawo azarana nganjani ngendlela.
inhlanganiso elelwa intuthuko yabo mama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, ithi zaqhuba umkhankaso wokuhuga omama ukuthi bangene kwezombusazo ukhetho luzayo, utsho uNkosazana Juliet Nkiwane.
What for a woman campaign started khathesi? Aso ngamthuma umamoya. What do we do thina ngama-villages ethu? Form ama-network, ama-team meeting, sihlangane, sihlangane ngesikhotho, sihlangane ngapha, sikhampinele umamoya esithe kanjani?
Omunye ongene lo mhlangano uNkosazana Elizabeth Masuku eDekezi insiza othe bebele isifiso sokuphatheka kukhetho kodwa bancindezelwe ngobaba.
Vele thina asingenanga kakhulu ngenxa yabobaba ngoba bathi abafuni ukubusa ngomama ezigabeni zabo. Kunje nje siyafisa besifisa ukungena bathi ngokubona ukuthi awuna support ngapha kubomama, omama ababakusupport babakakwazi ukuthi kuthi omunye umama umele athuthukiswe.
Lo mhlangano buqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuba evota ngobuningi ngomvulo ozayo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizwe.
Imihlolo kaJosephina lesiyaxolisa zihlobo zami, imitshina yethu iqhubeka ingasebenzi kuhle lapho, kodwa singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu ababili, abaningi balahlekelwa imizi engozini yomlilo oqhamuke emaguswini esigaba seCalifornia khonapha eMelika. Womkhokeli wabahlamuki abake balwisana kubi lo hulumende wele Congo uJean-Pierre Bemba ubikwa ezaphindela elizweni lakhe lomdabu ukuyancintisa ukhetho lokudinga umongameli ngenyanga ezayo. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu njalo izimele yodwa ibuthanise abamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazane lalawo abikwa emele umkhono owodwa welizwe ukuthi babe lengxoxo ngalokhu abakumeleyo lokuhlaziya ukuthi ilizwe lingabe selilungele na ukubuswa ngowesifazane. Kubika uBathabile Masuku.
Umqondisi weHabakuk Trust uMnumzana Dumisani Nkomo uthi ngemva kwengxoxo mpikiswano le benelise ukuthola impumela abebeyikhangelele, njalo abamabandla abaze lapha bathole ithuba lokuzethula emphakathini.
Umhlangano namhlanje sifuna zani uphumelelile ngoba kade kulamabandla ombusazwe achiyeneyo bayenelisile ukubana babeke imbono yabo ngendlela ecacileyo. Lozulu wakobulawayo laye njalo waba lethuba lokuthi axoxisane abonisane lamabandla ombangazwe achiyeneyo.
Umkhokheli webandla le-PRC uNkosikazi Lucia Mathibenga uthi yena uthole ithuba lokuzwa ukuthi bathini abanye abamabandla abikwa emele uhlangothi oluthile lwelizwe.
Umhlangano osenze ukuthi lathi thina sibe lethuba lokuthi sazakale ukuthi sikhona lathi siyadlala umdlalo ngoba imedia kaningi yenza ngazathi kulabantu ababili kuphela abancithisayo. So sithabile kakhulu ukuthi sibe lethuba elokuzakhuluma ngezinto esizimelayo ngezinto esizenzayo mayelana lokhetho lolesikhangelane lathi.
Bekhuluma ngesikhathi sengxoxo mpikiswano le abesifazana laba bathi ilizwe akukhathalekile ukuthi likhokhelwa ngumuntu oyini okuqakathekileyo ukuthi likhokhelwe ngumuntu olobuntu njalo lalivele lingakhokhelwa ngowesifazane lalapho lithola uzibuse. Ephendula umbuzo ovele ebantwini umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye obekulumhlangano uthi amabandla lawa awalethi ngxabano ngemihlobo kodwa alisa ukuthi kube lokunanzelelwa kwabantu bonke ikakhulu laba abavele bencindezelwe nguhulumende wakhathesi lendlela abahlele ngayo ilizwe. Umnumzana Nketa Mangwe obemele i-ansa uthi yena abantu basuke behlanganise imbono yokulwisa inkululeko yezigaba lokuxhasana kwabantu ngemihlobo okungayisikho okuthiwa ngamabandla ngoba imihlobo yonke itholakala ezigabeni zeMandebeleni. Amabandla onke lawa avumelane ukuthi umhlukuluzi sewaze wanikeza abantu bemkhonweni weMandebeleni ulimi lenkulumo yokuzeyisa lokukhangelela phansi ubuntu babo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uhlelo lokuhlwahlangana labalandeli beqembu luza kupha abafana bakhe idlabuzane emhlabedibana leya leDynamos ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liqale uhlelo lokuxoxisana labalandeli balo ezitaladini zedolobho lakoBulawayo ngolwesithathu olwedluleyo. Njalo kusasa ngomgqibelo leli qembu lizesebenzisa ithuba lokudluliselwa phambili kwemidlalo yekhasi laka Premier Soccer League ukuthi abadlali balo betshone besemahofisini enkampani yozokukhulumisana esekela leli qembu ngemali begwejisela abalandeli bomdlalo wenguqu. Ekhuluma lentathe izindaba zemidlalo phezu kwalolu daba umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yena ukuhlangana kwabo labalandeli kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukunqoba iqembu leDynamos lona okumele bedlale lalo emdlalweni wabo olandelayo mhlazinhlanu kunyanga kaNcwabakazi. UNdlovu uthe nalokhu kungoba abafana bakhe bazaxexisana labalandeli abathiyeniwe abomdlalo wenguqu okugoqela ngitsho labeqembu leDynamos njalo ukuhozwa abaza kwenziwa ukuza benza bahle bezimisele ukudlala beqinile. Imidlalo yekhasi laka Premier Soccer League obekumele idlalwe kulimpela viki idluliselwe phambili ngoba ilizwe lilungiselela ukhetho lukamongameli omutsha kanye labameli bephalamende oluza kuqhutshwa ngoMvulo mhlazingamashumi amathathu kunyanga kaNtulikazi. Asikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakoBulawayo sebekhuthazwe ukuba bebuye ngobuningi babo ukuzobukela umncintiswano weSparkonza 2020 oza kuqhutshelwa enkundleni ye-Old Mutual Heath Street Academy ngeNsonto. Owayengukapteni waphinda njalo waba umqeqeshi weqembu lesizwe uHeath Street uthi lo mncintiswano upha uZulu othanda umdlalo kakhilikithi ithuba elokubona abadlali bezinga laphezulu baphinde njalo bebone abadlali bakusasa kulo mncintiswano.
Akubhadalwa, liyabuya lizozibukelela ngentando yakho and sinezinto eziningi kule bhawa, kulokudla okuthengwayo, kule music edlalayo, siba lama post-match conferences and man of the match awards amagame mathathu ngelanga. So kumnandi lingabuya lani lizobona abafana bethu abakoBulawayo bedlala kulaba abafana abakhuleyo labafana abancane. So ambonani kuzasitshengisa ukuthi iBulawayo ilama players anjani. Lami kungangijabulisa ukuthi sibone abantu abaningi bezosupport ama players.
Umncintiswano weSparkonza 2020 league usuku viki yesine njalo ungenwe ngabadlali abangamashumi ayithoba munye munye abakumaqembu ayisithupha abunjwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu iqembu ngalinye. Amaqembu lawa ngabalisa ele Badgers, ele Raptors, ele Blazers, ele Tigers, ele Hawks kanye lele Sabres. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sikhangela ingoma ezisetshenziswa ngamabandla atshiyeneyo ukukhankasela ukhetho lwangoMvulo.
Woza Friday.
Ngenxa yokuswela imali, ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe belingabonakali lisenza imihlangano yokukhankasela ukhetho. Kodwa ngendlebe lizwakele ngalingoma. We are ready for Dr. Khuphe. Kutsho abasekeli bakamakhuphe besiya nje kukhetho ngomvulo. Abizana uPF bona ke. Chayo age emihlanganweni yezanu PF umbone umnangagwa esediyazela enyakazisa lezandla sengani uzama ukuphapha. Yebo bathi kutonga kwaro abezanu PF kodwa abe MDC Alliance bona bathi babuye baxwayise njalo abakachamisa ngale ethi andicheuke bathi ungakhangela emuva ukhumbule okwenzakala kunkosikazi kaLot. Andicheuke ingoma ye MDC Alliance ke lapho ehaya ubaba uchamisa lizwile eka makhuphe leyezanu PF. Siwafisela inhlanhla ke amabandla wonke ezombusazwe ancintisa kukhetho. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiqhubeka sikhangela khona ukhetho lwangomvulo. Thwakazi kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.